Utapona shema karaulo makana kaishe charamba balobeka kuja embali omdlalo wokugijima elizwe leZimbabwe ngokufinyelela kufinali yomncintiswano we 200 meters kumidlalo yeOlympics izolo ntambama wake wasebenza eyintatheli izindaba yezemidlalo uthandiwe Moyo uthi uvisela ababili laba inhlanhla enkulu emkhankasweni wabo ukuthola imendulo.
Yenze kuhle sibili kakhulu, sesithangelela ukuthi this time around mhlawumbe singathola lathi imedali njengeZimbabwe.
Iyintatheli izindaba yezemidlalo uPraise Dlakama uthi yena kusoze kube lula ukuba bathole imendulo abadlali laba nxa ekhangela indlela abagijime ngayo kusemifinal.
Izikhathi zabo yizengani imbesikolo lazo ngoba abadadile kunumber 3 kumayidlawo kusho ukuthi makhali ukuthi yonumber 1 nonumber 2 ma-lisaba different izikhathi zabo bezihambile kakhulu kulezabo.
Olandela ezemidlalo uMnyarazi Mabikana uthi sekungenzakala loba yini kufinal kodwa umdlalo wokugijima usungaphakama ngemva kwemidlalo ye-Olympics.
Hhawu makarawu locharamba hhayi bazenzile izinto kuhle lokhu kuyabukeka loku kuyabongeka abancane abasakhula labo bebona into ezinje zenzakala bonke bayaba le-belief ukuthi sipossible bagijime ngalaba abafana bana basimele kuhle njengelizwe loku kutshengisela ukuthi vele ama-sportsmen esifota tisirias i-talent linethu saselincane kuma-next Olympics sabesile more representatives.
Udumisani Luzulani Dube ohlala eNyamendlovu uthi bengaba baningi abenza izimanga kwezemidlalo nxa amathuba engaphiwa labantwana basemaphandleni.
Lapha abadala labantwana sebedinga ukuthi bethole ukudla isikhathi sokuthi umntwana esokuthi uthole ukugijima benelandela iphashini yakhe ayisisekho. So laba bafike ngokuthi bayathola uyakwazi vele lapha especially eNyamendlovu bekukhona ufisha ukugijima kakhulu kodwa ngesizathu sokuthi umuntu akathuli uyagcina engasiyadinga umsebenzi etshiyana nakho lokho kwama-sports.
Umakaraulo charamba bayingxenye yabadlali abayithoba mnembili abafinyelele kufinali njalo laba ngabagoqela intshantshu zasemelika uNoah Lyles kanye lo-Arion Knighton bona abakhangelelwe ngabaningi ukuba benganqoba ndawonye loyetsile Tebogo owakwele Botswana. Umakaraulo charamba bafunda emakolejini emelika. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo ngingu-Joseph Njanjini.